Kubikwa kulezinye izigaba zelizwe ezaphiwa imali yokuthuthukisa izabelo e-devolution fund nyakenye zehluleka ukuphuma lenhlelo ezazizabhadalelwa isikhwama lesi. Imali le yagcina isibuyiselwa kuhulumende. Esinye isigaba esaphiwa imali sehluleka ukuyisebenzisa ngesenkayi. Sixoxele sakhamuzi senkayi umnumzana Jabulani Hadebe othi badanile ngokungasetshenziswa kuhle okwenziwa imali le.
Uzulu wenkayi uyayizwisisa indaba ye-devolution. Uzatholi ngesikhathi kusenziwa i-constitution abadala bahlala phansi bavumelana ukuthi i-devolution kayibe khona, yaba khona ku-constitution but ayisazange implementwa after ama-elections ka-2013. But after u-2018 kule mizamo yoku-implementa i-devolution yikho ama-council authorities anikezwa imali under uhlelo lwama-devolution funds olokuncedisa ama-districts ngama-districts. Manje lapha enkayi abadala bayakwazi khona lokho, yikho ngamawadi ngamawadi babhala ngenhlupho abalazo. Kwamanye amawadi uzathola bathi bafuna ukuthi kube le clinic, kwenye iwadi bafuna ukuthi i-secondary school ikhatshana kakhulu kwenye iwadi, bafuna labo ukuthi babe leyabo i-secondary school. Then besokusithi kwamanye amawadi balamadamu babefuna ukuncediswa ukuthi amadamu lawo askobwe, kodwa akula ncedo abalutholayo ekhansilini ngenxa yokuthi ama-councillors ayiwo akhona lawa awayezanu-PF. Instead of ukuthi babe bexoxa ngento ze-development sikhangela nje i-district yonke eyenkayi, bona babe busy betshaya ama-slogan bekhuluma nje i-politics ezingela msebenzi kuma-council chambers.
Owake waba ngu-councillor wedolobho le-Victoria Falls umnumzana Ephias Mambume uthi imali eyaphiwa umanisipala waleli dolobho phansi kwesikhwama lesi yasetshenziswa ngemfanelo.
Ngisangukansela wedolobho le-Victoria Falls, ngiyakhumbula ngomnyaka ka-2020 sathola imali efika phose $3.6 million imali yeZimbabwe. Ngiyakhumbula ngaleso sikhathi ngangingu-chairperson we-committee e-finance and development. Sasesivumelana ke ukuthi asisebenziseni imali yonke yona le esasithole kuyimali eye-devolution ekulungisiseni indawo okulahlelwa khona izibi. Ngokunjalo we channeled imali yonke yona lana ukuthi silungisise i-dump site yethu to become a properly engineered landfill.
Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawa Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube utshele umsakazo ukuthi bakhangelele ukuthi imali le ingaphiwa umanisipala wakobulawayo kumele ilungisise imigwaqo esingamagodigodi.
Esikuzwileyo ke ukuthi iBulawayo City Council kukhanya ikhangele ukuthi imali ye-devolution ingafika bazayisebenzisa kakhulu ekulungiseni imigwaqo nxa ukuthi imigwaqo yakobulawayo ingamagodigodi. Lo hulumende lawo bekuphawulile ukuthi kuzaqakathekisa ukuthi kulungisise imigwaqo, so sikhangele ukuthi devolution fund ingafika-ke kulungise leyo mgwaqo ngoba ibolile. Lanxa nje thina siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association besikhangele kakhulu ukuthi imali ye-devolution ikhangele kakhulu indaba zamanzi, kodwa-ke lakho ukulungiswa kwemigwaqo siyakwemukela ngoba abantu ukuze izimoto zabo zihambe kuhle kuqakathekile ukuthi imigwaqo ilungiswe.
Owake wamela isigaba seBinga South edalele ephalamende engowe-MDC Alliance umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi udubo olukhona ikuthi umthetho olawula ukwabiwa kwemali le awukalungisiswa kwisisekelo sombuso welizwe esitsha.
Chris, imali ye-devolution sizwile njalo lokhu siyizwa, kodwa udubo esilalo ngale imali yikuthi Chris asingeke sakhuluma nge-devolution fund singela devolution act, ngoba uyabona imali kahulumende yonke ephumayo iphuma ngoba kulomthetho othi khona imali kayiphume ngendlela. Kodwa thina udubo esilalo esilubonayo ngale imali ukuthi imali ephoyi ukuphuma njengani iphuma esikhwameni angani ngamazambane iphoyi ukuhanjiswa ke lapho ehamba khona kodwa kungelamthetho oyisekelayo. Angikwazi ukuthi okuyisindayo iZANU PF ukuthi khona ibeke umthetho we Devolution Act ukwenzela ukuthi izimali leziyana ke nxa zihamba zihambe mayelana okusemthethweni yikuyini kakhulu okubahluphayo. Ayabona njalo lama provincial councillors kusukusela umnyaka odlulileyo ama provincial councillors ayahola kodwa ama provincial councillors kahlangani. Ama provincial councillor kabala lapho abahlangana khona la kuba kwazi ukuthi umsebenzi wabo ngowani kabakwazi kodwa bayahola. Now into oyiyo nje phambanisa ukuthi izinto lezi zihambe kuhle ukuthi ngakula mthetho kabafake sobala umthetho we Devolution Act lokuthi abantu bayabethola malini laba bathola malini layo i provincial council ibe operational.
Umphathi ntambo wezemali umnomzana Mthuli Ncube wabela isikhwama se Devolution nyakenye imali engamabhiliyoni amadola eZimbabwe afika phose amachumi amabili 19.5 billion dollars.